Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Hola mkela ku Studio 7 ngomgcibelo mhla ka 19 Ncwabakazi 2017 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla le-MDCT kobulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla.
Iqiniso ikuthi i-MDC kobulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangidele likaThwangirayi.
Impilakahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka isiba yimfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kanti vele eGwanda kuhamba njani?
U-Edith Manyika wafa esuka eGwanda, uBotakezi wafa esize eGwanda, umlango wakho kuphose kwamehlelo okubi eseGwanda, so sebezuza ukuthi ha kanti kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda kuphose njani.
Udaba lokuchaya amantombazana eSouth Africa ukuthiwa kwenziwa ngunkosikazi Grace Mugabe bekukhangelelwe ukuhlaziywa ngumhlangano wenkokheli ze-SADC lamhlanje eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla le-MDCT kobulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla. Kumaviki amabili adluleyo uqhamuke udlakela emahofisini ebandla le-MDCT kobulawayo phezu kokwabelana izikhundla zokuncintisa kwabamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Amanye amalunga aleli bandla athi lokhu lungalungisiswanga udaba lokwabelana izikhundla zabameli bedale lephalamende. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso lokhu ngoba uthi yena ibandla libambene kobulawayo.
Iqiniso ikuthi i-political party elabantu abaningi balembono etiyeneyo, kodwa okuqakathekileyo ukuthi baza kusolva njani, baphumelele njani phambili. Ibulawayo ibambene kakhulu ebantwini bonke abama-political parties ukuthi uMgabe sehluphile. I-target yethu njengabakathwangira i-MDC labo kobulawayo, umuntu ongayisuye yizanu PF lebandla lakhe lama-CIO lamanye ama-general. Thina aba-opposition kungabuhlukana imibono ethize, kodwa isiqokoqela yizanu. Angithandi ukutshaya inja ngifihle umphini. Iqiniso ikuthi i-MDC kobulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangivele likaThwangirayi. Isizanu isizama ukuquka ukuhlukanisa abantu besithi hayi kulabanye abantu abangafuni i-MDC Alliance, kanti bonke i-Standing Committee le-National Council lama-province uThwangirayi wahambile izwe lonke bamvumela.
Sike sezwa ukubana umongameli umnumzana Thwangirayi ulakho ukubuya kobulawayo ezoxoxisana lenkokheli, kungakuliqiniso yini?
Baba uThwangirayi nge-constitution yethu uvunyelwe ukuxoxisana lama-branch lama-province lama-ward. Yikho-ke angazi ukuthi uma upresident evakatshela izigaba zakhe sokuthi ulanda uhlupho uyahamba esiyakuzwa ukuthi abantu bafunani, esithi ngikuxoxisana loZulu. Akuqali namuhla ukuthi uThwangirayi uyabhoda ekhuluma labantu, abantu sebephenga usikibunda besithi uhambele ukuthi kuyaphoxwana kobulawayo. Into engiyaziyo ikuthi i-leadership yonke e-standing committee isebenza noThwangirayi, i-provincial council isebenza noThwangirayi, kodwa abantu abangafuni i-unity of purpose yibo ababhala bakhuluma amanga. Namhlanje ngiyabonga ngoba ngitshela uZulu ukuthi kobulawayo sibambene. UThwangirayi uyabhosa indawo zonke njengoba sesilungisela ukhankaso lwaba-election. Khathesi siyafundisana ngama-FDV i-biometric voter registration. UTsvangirai nabokhuke nabodebhe nabomoyo nabomonzora ne-national spending yonke jikeleze iyahamba ivakatshela abantu bayo befundisana bexoxisana besenza umbono ofuna nguZulu. Yikho-ke ngiyabonga namhlanje ukuthi ngilitshela iqiniso mahlalihlelo.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isikhulumeli sebandla le MDCT koBulawayo. Impila kahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka ilokhu iyimfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kulembiko ethi Mnangagwa engaba wadla ukudla okulethefu kodwa uhulumende uthi uMnangagwa wadla ukudla okuhlobileyo. Kodwa sekumangalisa abanengi ukuthi akumgceke okwenzakala kuMnangagwa oyelatshwa eSouth Africa. Ngolwesine abasakhulayo bebandla lezanu PF benze umthandazo kamnumzana Mnangagwa kodwa enye inkokheli yebandla yavuka ikhalaza ngolwesihlanu ukuthi bakwenzeleni lokhu. Izakhamizi zeGwanda zona zithi zimangaliswe yisehlakalo sokugula kukaMnangagwa. Sixoxe lomela izakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Kuyinto ekade singa eqalise abantu bethu sike okwamaqhinga ngemzwana kusenzakala ngezinsuku kusanda kwenzakala. Bekuyinto abantu kade bethu sike ukuthi kathi manje pho kwenzakaleni kutheni, ngoba abanye babengabonanga ukuthi kwenzakala. Bapho kubona imoto aziphuma sezigijima le helicopter sisukuma sihamba, bazosala sebekuza ukuthi hayi bekuyinto enje kwabethusa ukuthi pho bekudliweni kwenzakaleni. Akwakhathesi umumo suyehlile mbijana, sokuyinto abayihlekayo njengelizwe lonke behleka nje ukuthi eGwanda kusadliwa ice cream wathini thini into ezinjalo. Bebuye bekhuluma abantu ukuthi awukati kwenzakala njani. U-Eliot Manyika wafa esuka eGwanda, uBodagezi wafa esize eGwanda, uMnangagwa kuphose kwamehlelo okubi eseGwanda. So sebezibuza ukuthi ha kathi kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phose njani kwenzakalana. Hhayi, bathuma uma kwakathesi bese kuyinto zade ziyithatha njengelizwe lonke, ngoba kusukuzwakala ukuthi hhayi akasekho engozini. So into zabantu abaphonge uyihlekahleka
khona kusenzakala njengokutsho kwakho. Akula muntu owakubonayo lapho ngikubona nge-helicopter isuka, ngoba sizwa kuthiwa umuntu omdala wayesekhululeka khonapho emphakathini. Kuyini elakubona kuvela kuzwayo?
Abazwakala babeseduze bathi wabonakala esukuma kokuqala esiyendlini encane, wabuya waphenduka, wabuya wabuyela, wabonakala sehlanza. Ngaba beseduze ngoba i-VIP yayingathi iqama mambijana lapho abantu ababekhona, but ababeseduze yikho abakuripota ukuthi hayi babona kusiba nama movement amaningi kodwa bengazwisisi kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Yikho kubona sekusukunywa masinya abanye bayo lokuthi kwaphunywa njani. Ababonanga, babona nge-helicopter yokuqala sisukuma ngama-2 ezinye zisasele zihlezi, basala bengasazwisisi ukuthi babuye abantu bethi hawu kodwa pho-ke thathi sibe sibhedlela lapha eGwanda basisolani thina, silabo dokotela kwasolakalani ukuthi agijimisele eduze khona lapha esibhedlela sethu. Kukhanya kwakulungisiwe, usually nxa kuzaba nomkhosi omkhulu kuba lezinto zonke on stand by ukuthi in case something happened. Pho kwehlulani ukuthi kumbe aqale adlule nje kuthi ayenzwe that critical first aid yithe esibhedlela, maybe abesethwala kunokuthi athwale ayegweru ankhona ezamuye eSouth Africa. Khona lokho abantu sale ngani bakubuza ukuthi hapho esethi sibhedlela sinjani.
Alo ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo omela izakhamizi zeGwanda ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eGwanda. Inhlanganiso ezizimeleyo bezihlangene kwele South Africa phambilini komhlangano wenkokheli zomanyano weSADC owenziwa kanye ngomnyaka zivumelane ukuthi icala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe elokutshaya amantombazana athola ehoteleni elamadodana akhe kumele luhlaziywe inkokheli eqale umhlangano lamhlanje. Sixoxe lomnumzana Angliston Sibanda omunye kade esemhlanganweni lo.
Yebo, udaba lolo luhlelo waba into yokuqala kunkulumo zethu zonke. Okhulume ekuqala emele sifika kuvulwa umhlangano uLiberty Bebe kade simthume ukuthi akhulume emelele iqembu lenhlanganiso ezimele zodwa livele eZimbabwe. Uhle wakubeka wabasobala ukuthi kasikusupport kuyinto embi, kanti njalo lathi njengenhlanganiso ye-Crisis Zimbabwe Coalition sifike sagcizelela futhi ukuthi into eyenziwe nguGrace Mugabe ilihlazo, ikakhulu sisenziwa ngumuntu ongumama ebantwaneni, not only kuba ngumama but umama kumele ukuthi abe nguye okhokhela abantu, atshengisa abantu ukuthi umuntu okuthiwa ngumkhokheli ngumuntu onjani, umkamongameli welizwe ayethana labantwana. Kuyinto eluhlazo kakhulu, sizwa kusiko sithi sinqulu njengabaZimbabweans, uyasinqulula usifaka ihlazo ezizweni zonke. Kasivumelani lakho sikuthi siyawukhondema ngawonke ama-terms esingawasebenzisa ukuthi kuyinto embi. Khuluma ngokuthi kwabantu abesifazana kasithuthukiseleni abesifazana bephakamise, but umama lo uGrace abesefika echaya umntwana abantu kulokuthi akhuze abantwana bakhe abonayo. So kuyinto embi kakhulu and sikuyinto efakela ihlazo kakhulu.
Ngokwethula kwenu amazwi wonalawa, libona ungani azaphathisani, azakhulunywa yini le mhlanganweni omkhulu wabomongameli?
Yebo, kube le communique eyenziweyo ekhuluma nje ngezinto ezihlukuluza abantu makhaza kusadak region, kucommunique leyo. And ngokunye kwezinto makade omama bekhuluma ngeviolence le lokucindezelwa kwabesifazane, lokhu sesisenzo sikaGrace Mugabe she sibe yisibonelo esochuku olenziwayo ngalabo abasembusweni abalamandla ekucindezeleni abanye abantu abaphansi lekubabhekeleni phansi, ngoba into eyenzileyo into ethe ibonisa ukuthi nxa ungabalamandla uyenelisa ukwenza loba yini phezu kukwabantu. So ngokunye kwezinto okusetshenziswa njengesibonelo sento embi okungafunwa ngabantu beSouth region.
Hello.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Ndlovu.
Ngiyabonga mne wethu.
Yes, zihamba njani inhlelo zebandla emaphandleni babamzila, njalo zithini zakhamisi?
Okuhle ngakho ukuthi lokho esikhethi nasakhethi ukuthi sikumele yizinto ezimqoka emathebeleland le-Midlands ezizona ezisusa phansi ukuthi thina sine sizodwa. Sithi thina kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engena kumzabalazo kume sithi kumbangazwe kube kuukuthi ubambe zona lezi zinto. Sibona ngazathi ziyemukeleka kakuhle kakhulu ngabantu kusukela kathethe e-Bright Bridge uze efike efolosi, kusobala ukuthi i-message iyangena eyokuthi ayisithi ukuthi sidabulize phakathi asomsebenzi wethu, kodwa njalo kayisomsebenzi wethu ukuthi lizwe leli lihlale libambene, ngoba silezinto ezidubayo. Yikho nxa abantu nxa sikhuluma labo esikuzwayo ukuthi kuqakathekile khonoko ukuthi sikubambe njengabantu bakithi. Okwesibili okuqakathekileyo engikuzwa esikuzwayo ebantwini ukuthi nxa abantu bakithi bayabambana, wonke nala maphathi athi amele iMatreland abambane. Ngokunye singazathi siyakulwisa and ngikubonile ngomvulo nalo odlulileyo sisemakhokhova ngemva kumbuzo samaqhawe la angafuni ukuvunywa iZANU-PF ukuthi ngamaqhawe abalelilizwe. Ngiyabona ukuthi into eqakathekileyo ukuthi lathi sizame ukuthi selile izandla sibambane lalabo abanye abafana nezathu ethi mele abantu bemathebeleleni, i-MRP ethi mele abantu bemathebeleleni, amabandla embona ingazathi sebekubeke sobala ukuthi inhlelo zabo kazibe phezu kwezinto zemathebeleleni ukuthi singasalela emuva. Sihlose ku-development ukuthi i-politics ingaba yi-politics nje, i-politics kayibe yi-politics eza kuthi ilethe inqobela phambili empilweni zabantu.
Ngamanye amazwi singabona libumba umanyano lamabandla owachoyo afana lezaphu lemthwakazi.
Wona la amabandla abantu ngiyabona bangaxhakazelela khona lokhu, ngoba lathi sikukhangela ukuthi nxa kuyukuthi ngensizo lonke siyavumelana phezu kwezinto esifuna zenzakala emathebeleleni bese sisiya njalo siyanintisana. Sibona ngazathi kuqakathekile ukuthi sibe lo manyano wethu esingathi yi-coalition yethu kumbe i-alliance yamaparti emathebeleleni. Nxa singavuma ukubambana ukuthi sibumbe iphathi eyi-one, kodwa okugcina nje singahamba ngakho ukuthi nje sisebenze endaweni ukuthi singaphikisani ukuze abantu abakhethiwe kumbe ngama-councillors kumbe ngama-MP babe ngabantu abakhethele ukuthi basebenze ukulungisa udubo olukhona emathebeleleni. Yikho umbono nalowo uvele usobala nxa ukhuluma labantu nje ukuthi alubana lingenza njalo thina abantu sithi sivota sisazi ukuthi sivotelani. Kulokuphonga uyavota ukuthi uvotela ibandla elinje ungakwazi ukuthi limeleni ngoba iminyaka yonke nale ngu-37 abantu bebevota kodwa kungalanto nje bekwa etafuleni ukuthi livota nje livotela lokhu bese kusuka sobala ukuthi hhayi veli votela udubo.
Zona yiziphi inhlelo zentuthuko ibandla lakho elizaziqakathekisa alubana lithe lathola amalunga edalela ephalamende emaphandleni?
Esikukhangeleleyo kakhulu ukuthi nje khona okuthiwa ngama-capital projects, izakhiwo ezifana nemigwaqo, izakhiwo ezifana nezikolo okufana lamaklinika esingathi i-water development, i-resource development yamanzi, izibhorane lamadamu, yizi izinto eziqakathekileyo kakhulu. Kodwa siyananzela ukuthi kumele ukuthi kuhambelane lokwakhiwa nokuvuswa kwama-factory, amafemu ayiwona adala umsebenzi njalo azakwenza ukuthi abantu abasuka amafemu la akwazi ukuthengisa izinto azenzayo kulawo ma-projects esinabe siwakhangele. Sibona ukuthi yizindawo lapho esisalele khona kakhulu ngemuva ngenxa yokhulumende kaRobert Mugabe in the last 37 years. Abantu abethu babasebenza emathebeleni le-Midlands, abantwana abasebenza emathebeleni le-Midlands, ama-youth emashonaland, abantu bakithi bayakwagqoni khona lokho. Kumbe kusebhinga, kumbe kusetsholotsho, kumbe kusembembesi, kumbe kusenkayi, kumbe kusebhayibhridge, bayakwagqona ukuthi ayisibo bantwana bakithi abasebenza esipholiseni, abasebenza ezikolweni, ezibhedlela ngaphi langaphi. Thina abantu abethu bengayike bahambe baye emashonaland. Luhlelo esilikhangeleleyo ukuthi into emali ukuthi ilungise ukuthi abantu baleyo ndawo babe yiwo kula ama-departments kahulumende.
Hayi, siyabonga babumzila, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkosi.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, sixoxa lo mkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Akuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje sixoxa lomhlabeleli womdumo kaMaskandi uDuduzile Ndlovu owazakala ngelokuthi inono lakwethu. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela kahle kahle ukuthi igama lakho lokuzalwa ngubani?
Igama lami lokuzalwa uDuduzile Ndlovu.
Ocula ngalo lona kuthiwa
inono lakwethu.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ukhethe igama elithi inono lakwethu?
Okay, ukuze ngikhethe leli gama ukuthi nje mina ngokwami ulo muntu othanda ukuba muhle, uthanda ukubukeka kakhulu uma ngisebantwini. So ngathi kahle kahle leli gama ngaliphiwa ngama-fans wami ngoba ngithanda ukuhlala ngihlanzekile. So inono umuntu othanda ukuhlala nje ahlanzekile.
Uqalise nini ezomculo lezi?
Ngingathi ngiqalise ukuthanda umculo ngisasemncane. Benginda 14 years ma ngiqala ukucula ku-church choir, but ukungena e-studio ngiqale 5 years back.
Nxa usithi ungena e-studio, kahle kahle kuyini okwenzayo e-studio ngaphandle kokuhlabela?
Ukuqala kwami ukungena e-studio bengiyi-backing vocalist. Ngisiza amanye ama-artists ukubekha for ama-album wabo. And then after then I decided ukuthi ngikhiphe nani i-album yami. So i-album nje ngingasho ukuthi isendleleni yokuthi iphume.
Lapha kwezokucula kukhona yini okuthayayo kumbe ikuhlabela kuphela okwenzayo?
Nayi, ukuhlabela kuphela.
Ukugida ke?
Nokugida. Ukuhlabela nokugida, yebo.
ontanga abasakhula abalingana lawe ba gijimisa kakhulu lezi zabo house labo dom kodwa wena okhetha umasikandi ngasicela ukuthi uhamba check
ngiyawubonga ke lo mbuzo. The reason why ngakhetha ukuthi ngishaye umasikandi mina because umasikandi uhambisana ngathi neculture yami yesiNdebele, so ingenelana kahle neculture yami. Sina ontanga sesilandela kakhulu umculo wamanje akusekho abanye abantu like abacula umculo wasemandulo because it goes well ne culture yam.
Kuyini okukhangeleleyo kwelakusasa ucula la?
Engikhangeleleyo ngifisa ukuthi ngazakale umculo wami uthumele ngaphandle abantu bawazi and bawu-appreciate. Yiyo le nto engikhangeleleyo ngathi kusasa and ngikwazi nami uku-inspire laba abakhulayo.
Lengoma eziningi okunganani?
Owamanje nginengoma eziyi-7.
Oyithanda kakhulukazi ngeyiphi?
Engiyithanda kakhulukazi ingoma ethi Woza Mmeli Wami. Iyo le ngoma engiyithanda kakhulu.
Kahle kahle ukwenza ukuthi ulobe lengoma.
Owangenza ngaloba lengoma ukuthi ngibe nama ngingathi ama challenges amaningi empilweni yami, ngingathi ukukhula i-background and stuff. So ukuthi ngithi Woza Mmeli Wami ukuthi ummeli wami makazi azomkhulula ngoba kwabanzima empilweni yami. So yikho ukuthi ngiyibhale lengoma ukuthi uNkulunkulu wami makaze azongikhulula kule situation ebengikuyo.
Ungathanda yini ukuthi sibe yazi situation yakho?
Yebo, hayi akunankinga. Okay, ngathi ekukhuleni kwami bengumuntu ongena health e-right, ngathi bengingaphilanga kahle. So nobunzima nje bempilo ukuthi uma ukhula ekhaya kukhona okuselakalayo nje zonke lezinto.
Ngamafitshane ungasela ukuthi uInono ngubani, udabuka ngaphi, uzalwa kubani, libangake ngulindo kunye kunjani?
UNono ngahle kahle ubuya eZimbabwe, wazalelwa koBulawayo, wakhulela khona koBulawayo, but ekhaya ke ngiphuma eKezi, ngiphuma eKezi koNdlovu, uNdlovu baba ozala mina. Kithi sikhombisa, mina ngwesihlanu enganeni kababa, amantombazana abafana bathathu and then the rest amantombazana.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalandeli bakho?
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi ngibe semsakazweni. Ngithanda ukubonga njalo bonke abangixhasile kule journey yami yomculo. Sengathi bengahlala benza okuhle ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile. Lo-ke ngumhlabeleli womculo kamasikandi uDudu Ndlovu, wazakala ngelithi iNono lakwethu, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Le Ndaba Litshona Le Ndaba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Si
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sicubungula udaba obeluseBhudwini kuleviki olumkamongameli uNkosikazi Grace Mugabe obikwa echaye untombazana amthole elamadodana akhe eweteleni kwele South Africa. Kodwa asigxili kuye yedwa, sihlaziya ukuthi abazali abazithola bekusimo sikaNkosikazi Mugabe bengalulungisa njani lolu daba bengazokhelanga amalahle ekhanda. Sixoxa losakhulayo unkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlela.
Yebo, ngiyabonga.
Usibone njani usenzo sakhe?
Okwakuqala kumele simanzelele ukuthi yena nxa esenza isenzo kasenze ngumuntu nje, kodwa usenza engumkamongameli. Amawodi ethu lamtshele iviki ephelileyo ukuthi wena uhlupha abantu bakho abanjani ababili ngeke wakhokhela izwi. Naye nxa esiya endaweni efisa abantwana beganga waba namandla okuthi ethi uyabakhuza abantwana enjani engatshaya. Iproblem ekhona nje asinabufakazi ukuthi watshaya abantu bakhe yini. Kodwa nxa engabatshayanga oyabephambanisile ngumntana akhe kumbeni mntwana lo usisi lo otshayiweyo. Sikunazelela ukuthi kune-difference between i-discipline and abuse. The moment it's called physical abuse, usutshaye umuntu waphuma indindindi waqamuka loba wavuka. So there's a thin line, umntwana nedisciplina. Kodwa nxa umntwana esesiba la mamasi anjalo, that is when it becomes physical abuse. Amalungelo esekhuluma ngawo kulezi nsuku. In the past 10 years, iminyaka le ithondlulileyo, there are a lot of treaties and rights that have been put forward specifically also for the gay child, umntwana oyinkazana. Thina ngendlela esenza ngakhona izinto culturally sikubhalansa njani le mithetho ama-rights ona lawa. Sibindibani sokuthi uthathe i-electrical cord ulimaze omunye umntwana.
Abanye-ke abesifazana kanye labesilisa abazithola bekulesi simo njengalokhu esasikuzwa kumavuzi umphathi, bengenzani abadala ukuthi bebaqondise abantwana bengasolwa ngumphakathi?
Kuba nzima ukuthi uqondisa umntwana nge-remote. Kuba nzima ukuthi uqondise umntwana nge-bank account ukuthi usimthumele imali. Ngoba abazivumi la kuzeduni yikuthi abazali sebegijimisa imali zokuthi behambise abantwana laba esikole bebaphele ukudla. But it has created olunye iduzo ngokuthi ungabi wabo esipha i-guidance. It has created a society abantwana abarouth. Ngoba singakhela abantwana noma ama-youth abasakhulayo kulezi nsuku. Inhlonipho isiphela, isincibilika. So as long as umzali engekho to give that guidance, yikho khonokho okwenzakalayo. Kufanana nabantaba wona laba abakagresi esikhuluma ngabo. The mother has been absent. Yikho bese sibala ngabo ukuze esouth sebexotshiwe e-UK sibona amavidiyo begada izimota zabantu lani lani. Because there's no parental guidance. Parents are busy with politics. The boys are busy with water. So akunamuntu esingalenzwa. Abuzali lo mntwana kumele be ndawonye. Kube le system esihlobo esithembakeleyo esilesandla esingani silukhulu ukuthi esake umntwana endleleni.
Kambe udubo olunje silubona ebantwaneni abalenzuzo abalemali kumbe kungabe kutholakala ingqelangaphi?
Ngathi kutholakala ebantwaneni abangela sandla somuntu omdala ekuso ukuthi sibasekele esilukhulu. Njengento yena benxa sikhangela into eyenzakala ngabantu abakamongameli babhizi amlandela kunyuzi suku zonke, hhayi usevula iyunivesithi sokunje abantwana kodwa ngapha abanjani babodwa. So angeke ngathi kutholakala abantwaneni abatholayo ngoba laba abagida labo uzananzela ukuthi ngabanye abavela nga uphovathi abahluphekileyo.
Njengosakhulayo ungabachiyela liphi abanye bakho amantombazana labesilisa ukuthi bengaziphatha njani?
Mambona into eqathekile, umuntu kaqale ngokuzihlonipha ngoba lokunatha noma uzayenza lokho okwenzayo, kodwa nxa ungumuntu ozihloniphayo uzabakwazi ukuthi kuhloniphe umuntu oseceleni wakho, uhloniphe ngisho nomuntu omdala. Ngoba nxa sesikhuluma ngabasakhulayo, into eyenzakale ngugrace angithi ye utshayile umntwana, kodwa bekungatholakala ukuthi izinto esilisa etshaye umuntu owesifazane. Kodwa into yangikhona nxa singazihlonipha sifunde ukuhlonipha nabantu abaseceleni kwethu, ngokwani singaphilisane. Asidingi ukuthi sihambe sesibambe amakhodi egesi. Umuntu kafunda ukuzihlonipha ngoba naye umama ugesi usine engasazihloniphi njengomuntu omdala, usine seziphatha njengomntwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo unkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke sithandekile ube lobusuku obuhle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.